sithanda ukukhuthaza njalo ukuxwayisa ukuthi abantu bathathe leli thuba esiliphiwayo mhlaka 1 February kuseyafika ku 28 inyanga yonke nje ka February yona le iZKB iphuma ingene ezigabeni size ebantwini esikuchoyo ukuthi abantu ababhalisa ukuregister ukuvota. Siyathaba kakhulu ukuthi even iZKB lati sisitshelile ukuthi hayi kulama pamphlets atshengisa information atshengisa indawo lapho kuyabe kubhaliswa khona ukuvota abazasinika yona ngemanje ekuseni. So kutsho ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi khona silathi sincedisane leze ukuthi sifinyelele ebantwini ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi babhalise ukuvota njalo becheck-e ukuthi bakuvota zirole yini. Ngoba ihlupho likhona ukuthi abantu endaweni ezijene babelokhu bebuza ukuthi sisaregister ku-biometric voter registration ngo-2018 kumele sibhalise kutshe yini futhi lathi sizame ukuthi siqoqozele sikhuthaze njalo ukuthi abantu basebenziselele uhlelo lwe-mobile voter registration. Sikhuthazane ezigabeni, sikhuthazane ezimulini, sikhuthazane endaweni lapho esikhona.
IZKB ithi ilendawo ezingu-2700 lapho ezabhalisela khona abantu, libona zisanela yini lezi ndawo?
Besihlolisisa lapha ku-mobile voter registration le sikhangela lathi ama-centers lapho esisebenza khona nje ekhaya vote emat north mat south lakobulawayo. Ibulawayo ile 152 centers, imat north 159, imat south 223. Sinanzele ukuthi i-region yethu yona le emathebeleni ndiyele ama-registration centers amalutshwane. Thina nje ekhaya vote i-feedback kade siyithola ezakhamuzini eziningi ukuthi indawo zakhona zabe zingane zikhatshana. So esikufisayo lathi ukuthi kona ilizwi lifike nxa kuseduzane lalapha abantu abakhona sincedisane lezeki nxa kulamanye ama alternatives indawo ezi-alternative ezingasetshenziswa zibe khona njalo. Esingakwaziyo ukuthi kwini kusothi infrastructure like ukuthi izikolo ukuthi abantu bebhalise izikolo ezithile kumbe kutheni, kodwa sikhayelela ukuthi ona zona lezi ndawo ezikhona ezihleliweyo izeki sizama ukuthi sizisebenzise kuhle. Nxa kule nhlupho abantu besehlule ukufika abaxhumane lathi ekhaya vote sizabancedisa sixoxisana lezeki ukuthi sibonisane ukuthi kungenzakala njani kwenziwe nini ukuthi abantu bancediseke. Nxa kule ndawo kade zingane zikhatshana kakhulu ezingane zinxele zilathi sikhuthaza izeki ukuthi hayi kule ndawo enje nxele besicela ukuthi ngabe ungafaka itenti laphana abantu bekwanisa ukuthi babhalise ukuvota. So sikhayelele ukuthi khona nxa uhlelo lolu lwe-mobile voter registration luqala sincedisane futhi lezakhamizi ukuthi besinikele feedback ukuthi heyi bantu kinakithi lapha indawo zakhona zibekhatshana kakhulu thina kithi lapha sihlale le nhluphe ezinje ezimbalwa. Sikhuluma kunje sizama ukuxoxisana labe registry's office ukuthi sibonisane ukuthi abantu abasha bangala ma IDs baphiwa njani nini kuze ukuthi bengakhutheki ehlelweni lokubhalisa uregister ukuvota.
Kukhona elingakuxwayisa kumbe elingakukhuthaza iZKB?
Thina sikhuthaza iZKB kakhulu ukuthi nxa uhlelo luqalisa mhla ka 1 aluqalisa indawo yonke. Nxa sithi indawo yonke ngithi ukuthi lungaqalisi kobulawa kuphela emadorobheni, aluqalisa indawo yonke lasemakhaya. So silathi sikhalele ukuthi sibe sixoxisana labantu abasemakhaya bakithi sicela i-feedback. Lisitshele ukuthi i-registration center lapho esabe silitshele khona ukuthi ikhona na kwezo ukuthi sibone ukuthi uhlelo lolu luqalisa mhla ka 1 luseyaphela mhla ka 28. Njalo nxa kule nhlupho elihlangana lazo sithi abantu bangathuli kuphela bekhangela abantu bakhulume ukuze ukuthi sithole ukuthi siyabancedisa ukuthi bathole usizo. Sixoxisane leZKB ngezindlela eziningi, sesikhuxoxisane leZKB ngezinto eziningi kakhulu. Sike saba lama meeting kobulawayo lapha amaviki kwamabili ona ladlulileyo, sixwayisana labo sibonisana labo ukuthi hayi yiwo ama issues o izinto ezingxaki abantu abahlangana lazo. Sihlangale futhi ukuthi ethebulini sithi singakwenza njani lathi sesilelo thuba ukuthi sifinyelele isikhalazo zabantu kuZKB kuqakatheke we-archive vote khona lokhu. Sesikhalele ukuthi khona nxa isithi mhla ka 1 indawo zonke sizazikhayela zonke indawo zonke okumele ukuthi ziregister ukuvota ukuregister abantu ukuvota ukuthi zivuliwe na abantu bayakwanisa yini ukuvota. Ingxaki abahlangana lazo lathi besitshele sikhulume sigijime lathi siyezeki sixoxisane labo ukuthi inhlupho lezo zilungisiswe.